kuyinto enhle kathozisa kakhulu nqa uminister evuma ukuthi benze iphutha. Sifisa ke lelo phutha lizaqondiswa lelungisiswe ke masinyane. Kuyathokozisa ke ukuthi ke avuma ukuthi hathi baphambanisile.
Abanye kansila bathi ukukhitshwa kwehawuleli kungaba kulokwenza lezombusazwe, kanti abanye ngabathi kungaba kulokwenza lo daba lokubandlululwa ikakhulu kwabantu besiNdebeleni. Ngokubona kwakho ngezombusazwe kumbe kulobandlululo olukhona lapha?
Angombono wami ke ipolitics ebisenzakala, ipolitics ebidlalwa laphana. Yikho sebenanzeleleke ukuthi abantu ke abakuvumi khonoko sokwenzakele, bayikho ke sebevuma ukuthi baphambanisile sebekulungisisa. Hayi, ipolitics le sineke sithi thina ngokwe-tribalism, mbona ngazathi ipolitics kakhulu yebo isebenza lapha.
Uhulumende uthi usekhulumisana labo bonke abaphatheke kulolu daba esingathi ngama stakeholders ukuze kuvunyelwane ukuthi kufakwe phawulo phi laphana ukukhitshwe khona leli hawu. Ngendlela akhuluma ngayo ihawu ungani kalisoze libuyele. Ngokubona kwakho libuyele yini leli hawu kumbe kudingwe olunye uphawu?
Ihawu kumele libiselwe, ihawu alonanga lutho, ihawu kalila nkinga elilayo ngitsho, kalibiselwe ngendlela elalivele lifakwe ngakhona. Ihawu yile lifunwa ngabantu, kalibiselwe ihawu, kaliwonanga, akumelanga lishintshwe lakancane, alihlale likhona leli hawu, yilo elifunakalayo.